Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandana Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi ezindlini.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar.
Ibandla leZANU-PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi nga amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana kwakuza kuba ngcono.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMuhadi. Ngakho-ke ngalelo bazifica benomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi iZANU iwine loba ngaziphi indlela.
Amalunga ebandla le-CCC athi alokhe kholwa ukuthi umanyano we-SADC uzangenela kucutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga.
Ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga, besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki pasi ntambo bafunge ukuthi ngokwetshelezayo bazaza futhi bathathele lapho abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisukile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ukuthi umumo mubi kakhulu ezindlini. Bekusasatshelwa ukuthi ngemva kokhetho intengo izakhwela mahlayana ngoba abatshali bemali bethikaza ukuphathisa ilizwe ngenxa yompumela yokhetho ephikiswa libandla le-CCC kulandela imbiko ye-SADC lezinye inhlanganiso ezithi zafakaza ukungaqhutshwa kuhle kokhetho. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi ngokuya kwesikhathi umumo uza kuba lukhuni ngoba akula mafekitali avulwayo ukulungisa ukudla lenye impahla.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable always kachana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kukahulumende yenalo singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele, kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiya ngapi, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi ukahulumende le-business lezisebenzi, i-economy ingathuthuka sibili. Kodwa kungaba lo kungasebenzelani, kungaba lo udonselana ikakhulu okahulumende lezisebenzi kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inilutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lezisebenzi babonisane sibili ukuthi ukuze i-economy ithuthuke ukuze sibe lamanye ama sectari angavulwa lenye industry engavulwa singenza njani. So kuzamele kube lokukhulumisana okukhulu njalo kuzamele sibe lamanye ama policy pronouncements avikela especially isebenzi ukuze zingabi ngabayanga.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla lezanu PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi ngabe amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana babezathola izihlalo ezithexaxa. Phakathi kwezigaba ezilithumi lambili ibandla lezanu PF lathola eziyisitshiyagalombili 8, kuthi LSCC lathola ezine. Kwezinye izigaba ibandla le-CCC, kona le eMathebeleland South, lanqotshwa ngamavoti amalutshwana kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi izano iwine loba ngaziphi indlela. Kanti-ke la i-opposition iyayincedisa izano ukuthi iwine, ngoba ungabona ama-candidates afakwa izano. Izano ifaka abantu abalomkantsho, ifaka abantu sibili abalesisindo ukuthi la ku-community ngabantu abazakalayo, abazwayo ukuthi kabadingi imisebenzi ngokuya eParliamente, abadingi imisebenzi ngokuya kucouncil. So kuningi okuyizinto okuyikhona okuyimbangela, njalo uzakhumbula ukuthi ku-opposition khonapha nxa sokufika ezigabeni zokuthi sokuyiwavotwa, isikhathi esiningi into eyenzakalayo yukuthi ama-candidates ama-political parties uyafica iparty ifaka ama-candidates amabili, iparty ifaka ama-candidates amathathu. So yikho kumele ukuthi abantu bekwenqabele lokhu. Ngezinye zezinto ezinikizana u-PF amandla okuthi ithola ama-constituents wonala ewatholayo eMathematics South.
Phandle kwalokho esihlala sikuza ukuthi abantu babambane, siyabona ngani lokhu kwehlula, kuyini okunye okungenziwa?
Into ekhona fokagandi ukuthi kumele ukuthi ke sidingisise imbangela yokuthi kanti okwenza sehluleke ukubambana kuyini. Into esegcekeni esesiyazi ukuthi siyathi kunje sihlale phansi sivumelane singabantu besigabeni ukuthi hayi bafowethu, nxa kuyiwavotwa kasingeneni sonke sisebenza ngaphansi kwezaphu, ngoba yilo ibandla elimele abantu bakithi ikakhulu njengoba sonke sisazi. Uyefica omunye umuntu sehuga abantu sewahugela kwakho kunye okuyinto ebuthi ukuthi hayi bantu wozani ngapha, izaphu kayimelanga abantu, izaphu kayisimeli ngalokhu, izaphu kayisimeli ngalokhuyana. Uzibuza ukuthi kanti nxa kuwukuthi yikho khonokho elikufunayo, why lingahambi liyejoyina enye i-political party evele emele khonokho elikhuluma ngakho? Ngabantu bona bababe isiningi labo ngabantu abasebenzela izano, ngabantu abasebenzela isystem, ngabantu abangafuniyo ukuthi iMathebeleland ibambane. Silabo baningi, bayakwenza basakwenza, kodwa ke kumele ukuthi ke abantu bonaba singababazi, kumele ukuthi siba expose, kumele abantu bebebazi, ngoba umuntu wonke ophikisana lemizamo yeMathebeleland ukuthi sibambane sibe imbumba ngaphansi kwezaphu ibandlela ilodwa, sihambeni sibeni ngamafela ndawonye, woba kwazi ukuthi lowo muntu ngumuntu ozidingela into yakhe, kume ngumuntu ovele othunyiweyo abazosebenza eMathebeleland ukuthi iMathebeleland ingafi yabambane. So singaba lamandla, lamasu, lamacinga kanti ukuthi abantu bonabo sibabone impilo yethu izakuba lula, ngoba ingoma okumele siyihlabele njengabantu beMathebeleland ukuthi nakuye ukuthi izaphu ingafaki i-presidential candidate, ingoma kumele ukuthi ibe ilianethi yona ku-councilor votele izaphu, ku-member of parliament votele izaphu, ku-president zicabangele. Kodwa ke layo izaphu kumele ukuthi inike abantu amasayini ukuthi hayi lingavotela ngapi, kodwa ku-councilor, ku-member of parliament, ngoba yibo phela abantu laba bamqoka. Lamhlanje kunje siyakhala ngesigesi esenzakala esithole khona, lubala kuthiwa abantu sahlabela ngomanye sathi thina ukansila voteli zapu, ku member of parliament voteli zapu, ku president hambe zikabangele poksi. Lamhlanje ngasikhuluma ingoma, sihlabile ingoma ehlukileyo. Ngasikhuluma lamhlanje into ehlukileyo kanti. Ngoba ngabe kuthiwa sifake ekansila pha ama city fathers. Hathi ukufaka ngolumpeni nje ngokungalodingela imsebenzi, ufaka abantu ababuya esigabeni lapha bebuya bezothethisa abantu, bezodelela abantu, bezoyisa abantu. Abantu abathunyiweyo lapho ukuthi bezokwenza imsebenzi yobunke, bezama ukuthi benzele ikansila yethu phansi.
Hello ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebilitani. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi alokhe ekholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kuqutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla lezwane PF lesithi selidume ledlula njalo seliqalisile ukubusa okweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuqutshwe olunye njalo ukhetho njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njalo usandakhethwa ukuba ngusenetha waleso sigaba endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa osekuzana uPF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu sikubone kusenzakala kusukela ngesikhathi kubonywa uMDC kuze kuzofika lakhathesi, hayi nje ngomva kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokhethelezayo bazazama ukuthi bathatheke lapha abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisukile, abantu beZimbabwe bakhulumile. Ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela. Ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luza kuba khona ngomnyaka ka-2020 hashi kungakafiki leso sikhathi. Njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition yibuqubulana kwembuzi zaswasi nje, kodwa iqiniso bayalazi ukuthi ayike abavumelelanga njebali babona bekhona pha njengobaba uSolani Moyo bengamasenator evumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle. U-Vision 2030 usekalisile uhulumende kababa uMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze gadalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper-mix income economy ngomnyaka ka-2030. Ngimpe umfowethu uthiwa Saka imanga lokuthi kathi yena njengobana izolo beku-opposition namhlanje nje sekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena. Okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho lungakhulekanga kakhulu. Kuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu beZimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yeigidini thina benzalo PF bakhuluma iqiniso ukuthi hayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale. Okwamanje yikho sithi imbuzi ize ikhanka esesikunanzelela ukuthi sisalindile ukuba nomhlaba ulungiseke. Ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhoti njengoba nayithilwe ukuthi ekhoti kahlambanga ngoba singabakhalazi. Sahamba njani ekhoti? Ikhoti yeza noPF.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli.
Into ze-opposition zilokutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo. Uyakhuluma khonapho babuselani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle. Akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo baqasha ngomunye nje ngoba lulimi okuvele kumele balukhiphe. Ngabe lawo indaba bengayanga lawo ecourt bafike babeke phela ubufakazi phambuka manje ukuthi nampu ubufakazi ama-numbers ama-V11 athi onqobileyo ngulowo. Opposition vele lohlupho lokuthi ama-polling agents minyaka yonke bayadinga inkalakatha zezimali ezama-polling agents bazizele ngizangaphuma ku MDC umongameli wakho nehlale sithi imali leyo kuya political funding ngabuya sibhadala ama polling agents kodwa akabhadalwa ngikhuluma ngisenze njabe sisi si ama polling agents angilaleleyo akwazi ukubhadalwa kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa so ngabantu abangelayo i commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama V11 uDokotela Nevas Mumba sebemenza isadakini eyedwa le report yakhe okuthiwa yi preliminary report engakabi yi report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngesadak umngane wabo ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokheli sisi ngumngane wabo abafana laba be DA kwele South Africa ngumngane wama Americans so umuntu okuthiwa yi observer uyabe elandele ukuzokhangela ayabe engalandanga ukuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa yisadak isihlangene khona izahlala phansi isadak itroika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadak summit okuyinto ezakwenzakala ngomnyaka ozayo so akulanto nje yesadak ekhulunywayo lapha ngoba kunje mnyama uvela ngomunwe iqiniso elasi
elakho yelokucela mnumzana mina
sithembile ezenjalo le confidence sinayo sokuthi ukhetho kumele lukhale phansi kulungiswe indaba zezekhi kulungiswe indaba yevoters roll kunxa isadak ikhuluma ukuthi izekhi ayibambanga ukhetho kahle azange icizane ayibambanga ukhetho kahle but abezane bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungatshaya umntwana utshaya unina siyabuyela bheke ukuyela ebhini ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona urhulumente wezanopef wayehluleka eniyohluleka ngeke sima another 5 years sithothele ukhetho sakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla leCCC eMathebeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenator waleso sigaba obexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube wayekubandla leMDCT kodwa osekubandla leZanu PF bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka engamachumi amabili lanye uBrooke Brack Jackson omhlophe nguye okhethwe izolo ukumela eZimbabwe emdlalweni kanobuhle womhlaba iMiss Universe. UJackson uthole imvuzo embalwa egoqela imali engamadola angamakhulu alithumi US$10,000 evele kunkampani ethiwa Style by Mini ekankosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMminyo Thabo Baloyi Chiwenga. UJackson uza kuyamela eZimbabwe embuthanweni ozenzelwa kwele El Salvador ngenyanga kaLwezi. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com liludaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wacunulwa luluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli phephandaba lithi likhulume labasebenzela uChiwenga abathi ucunulwe ukuthi iningi labamsekelayo kabaphiwanga izikhundla kodwa Mnangagwa wazipha izihlobo labangani bakhe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulabantu abane abanakakelwa ukuthi bagalule bafa eCaribadem ngomgqibelo. Kubikwa abantu laba bebesesikepeni besuka enyawodza besiya eWafa Wafa Camp isikepe sizesigenquke. Uma manje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, linjani njani wapo studio 7 asiyalizwa abadala asizama kodwa entando ukutsho mina ukuthi baninga kula bantu abavotela uChamisa 1 million and something aso bantu abalutshwane lapho njalo futhi abavotela yena umnakabo baninga kulu 2.3 so ngezindlela ukukhona thina sadliwa sadliwa sivotela i-3PC kodwa sidliwe abazame laba abakhokheli be-3PC ukukhankasa kakhulu even emaphandleni lapho ngabavele ngabafiki balele esikhiweni khona le mgwaqweni etshelelayo abafuni ukubuya ngapha kithi emakhaya yikho sidliwa bangakhali ngokuthi barojiwe kanti bazahlala bengabarojiwe eminyaka yonke njani sidliwe
umthwakazi omnyama ondlela zimhlophe asibingelele ukhetho selufikile lwadlula yebo njengokujwayelekileni nokuphevele kulindelekile kusele kukhala ngapha kithi ukukhala emadepheleleni ukukhala kwamthwakazi sasivele sazi wonke umuntu wayazi vele ukuthi kuzokukhala owayeyikhohlisa nje ethi kuzolunga wayevele eyikhohlisa nje ethanda ukuzikhohlisa wonke umuntu wayazi ukuthi vele bazowina bona labo mnanganga labo bawinile vele akusikho futhi okunye kuye kuyabe kwenzeke ngikhala kakhulu ke nakho kungikhalisayo ukuthi thina emathebelelenti kwamthwakazi amadoda awasekho amadoda awasekho amadoda akhona ngavula imilomo ekhala kuphela athatha izandla enze umsebenzi akhulule isizwe sawo akhulule abantu abawo aphela kwaphela ngamaqhawa kithi uNkulunkulu wamnyaka khumbula
Studio 7 Studio 7 sabonani basakazi kanye labalaleli bakhona uyabona leyana into eyenzakala koBulawayo iBulawayo isihambile uyabona into okuthiwa iBulawayo isihambile amashona seyithumbile straight ngokuthi bantu bakithi imali tshelwa especially nabantu besindebeleni imali tshelwa ukuthi akelekeli ukuyilandela amashona emuva fundani lani ngelikhokhela amashona uyabona ngibuye ekhaya bengisekhaya impela ngithola izikolo zakithi ezinengama-headmaster ngamashona ama-nensi ngamashona amapolisa ngamashona uyabona ngoba nje uChamisa edlile umnankagu koBulawayo la kuphe ezindawo ujabule uyafa yena lapho khona ukuthi amandebele sesiwangena manje siyaqala ukwafinyeza manje amandebele siyagavuna ezindaweni zabo ngiqinisile ngiqinisile mpela Studio 7 ngiyalitshela futhi lani bantu bakithi umqondisi wayeqinisile mpela ukuthi asenzeni ezinye izinto asibhekeni iphathi kamqondisi ke sizimbele njengamazulu uyabona into amazulu enjani kule SIP leyanika futho lezi ushengwe othunde bakwazi ukumela usiko lwakibo kodwa thina amandebele asisakwazi next ngendaba zokuthi sifuna ukulandela into eshona into emangela shona siyibona into ephilayo uyabona into ezifana so asifundeni ukuthi lati sibele iphathi yethu yamandebele uyabona le nto eyenziwa ama-supporters ayilindazi yangithosa kakhulu yangijabulisa kakhulu ngelila ngama singabambana siyenzelani into izinto zingenzeka
uyabona le nto efezi leyi konsepti since 2000 yokudlala ingqondo zabantu since 2000 fika i-MTC qala ukuvotwa kudlala ngabantu nje ilizwe liphethwe isigebenga ilizwe liphethwe imigurukudu yamakhehla lezizalukwazi ezingelangqondo ma uzabona abantu becreata into okuthiwa yifezi i-organization ehambe ifosa abantu abahlabalaziyo abahlupheka ekhaya labo bantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe behlupheka ukuthi khona kuthiwa khona vota lapha ngenkani funa ukuthi khona sifone ukuthi uvotele bani abantu balambile baphethwe imidlalo emakhaya kuthiwa bathatha izithupha zabo bavotiswa ngenkani intando yabantu ayikho ezimbabwe and abantu bayahluya ukuhlukumezeka kubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu 5 years wokhe ehlupheka kuthi ngelanga kufanele ukuthi akhethe upresident omutsha ozathatha ilizwe alifake endaweni e-right kodwa umuntu abanjwe ngenkani ukuthi avotele umuntu angamfuniyo ohluphileyo elizweni since 1980 bebulala abantu begugula unda kuzekube manje kulokho kukhutshwa kuthiwa uvotele izigebenga ayi kodwa-ke asazi kuzamele ukuthi abantu babone indlela ngoba ngabe saqhubeka kuthiwa abantu bavota ukuthi ukungahloniphani lokho kodwa kuyokubojwa izigebenga kuzamele abantu babone indlela ukuthi bona bayenza njani ukuthi abantu bakhululeke elizweni leni ngoba ilizwe lelasiyolezanufifle ilizwe leli ngelamazi bathini wonke kufanele kwenziwa intando yabantu nokuthi intando yomuntu eyi-1 labantu babantu ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawayo ephumule amadukeni
Studio 7 linjani right nasiyaphisa le nto ekhulunywa ngumalaki leyo ukhuluma into engekhoyo kuyo nje la kancane asozethu khona khona nqa abantu behlukunyezwa kufuze ukuthi ihambe be emapoliseni amaphoyisa khona kuyiwahlukumeza abantu izalo ngicacisa ngani abantu bese sigcine emazweni kathi khona lapha sizama ukuphandela abantu bethu izimoli zethu sisebenza nzima sifike siyakha izindlu khona ngale emakhaya imali esizithethe emazweni besibhadalisa imithelo ngaphezu kwamandla abasibhadalisi i-RTGS yabo le imali engasebenzi bafuna ama-US befuna amarandi kukhuluma amanga nje into engekhoyona lowo muntu angazi ukuthi kathi basuka bethabeleni kuzane uma sebengene kuzane yini ebathabisa kangaka benza beze bekhuluma amanga
sibingelele enkundleni itshona njani basakazi hhayi siyayiza indoda le okuthiwa uyitinesidube iwumana oyitinesidube laba ngomandabo ngabantu abahamba bedinga lapho abangathola khona amaqatha uyamuzwa nje umuntu wakhona lo bekhuluma nje ukuthi uyaziwumanela nje ayikho into oyikhulumayo kodwa kukhona ukuthi witness dube izalo ingeke ithuthukise ilizwe noma sokutheni umlomo wachapha umfula ugcwele abantu basezimbabwe basezohlupheka okwedlula lokhu abaphakathi kwakho wena yebo uzawugcwalisa isisu sakho ngoba yikho okukhulumelayo kodwa iqiniso izalo ingeke ibuye futhi iguqule umnotho waseZimbabwe labona labo i-opposition owabaleka kiyo usuzibona wena njengomuntu usekhenani elong ungasebenzi labo ilizwe alisoze lithuthuke witness dube akungeke kwenzeke lokho into okufanele ube yazi leyo ukuthi khona labantu bakho witness dube uzabakhiyela ngoba khuluka ukudlayo ngelanga uzaphela inkukhu lezo zidlaya ama-chicken ini lawa kuzafika ngelilanga ukuthi anjani akuqumbisa ugijima uye esibhedlela ufika uswele umuthi iparasiti bebe sebekugibeza kumbuza kuye eChina la uyelatshwa khona mhlawumbe yinto ekhulumelayo kodwa ilizwe lingeke lithuthuke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukutholakala elecala ukwenziwe indodana kamongameli Joe Biden uHunter sokuphe ithemba ababebandla lama-Republicans abathi umongameli Biden ulecala lokusebenzisa isikhundla sakhe ukwenqabela ukubotshwa kwendodana yakhe. UHunter wephula umthetho ngokuqamba amanga ukuthi kasebenzise izidakamizwa lapho efuna ukuthenga isibhamu. Umthetho uthi umuntu osebenzisa izidakamizwa akumelanga athengiselwe isibhamu kodwa uHunter wasithenga. UHunter wetheswa amanye njalo amacala ambalwa okusebenzela amazwe aphetheya engabhadali imithelo. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini saqala ngumbuza ukuthi ulubona njani udaba lolu.
Yebo kunjalo owathesi akula evidence esithuthile efaka uPresident Biden ukuthi esasengu-VP kusukela mhlawumbe ngithi ku-2009 ukuthi wayekhanya yena e-involved ngalawa macala i-corruption abakhanya bethu umntanakhe waye eyenza. Ngombono wami mbona ngani nje ama-Republican njengoba ngitshilo phambilini i-political season ekhona u-2024 ama-Republican adinga into yokukhampena ngayo, so bazozama ukuthi befake uBiden udaka as much as they can ukuthi bethi hayi u-corrupt. Kodwa ngombono wami mbona ngani nje bona yiba bazilethela okukhulu noma singananzelela ibona i-presidential candidate yabo ekhanya iyo engaphumelela Donald Trump yena nguyela ama-corruption scandal adlula la. So bona bafuna ukuthi bengani bathi hayi u-Trump lo Biden bayafanana entweni ze-corruption lokunye lokunye. Yikho engubonayo njalo u-Speaker of the House I think under pressure from ama-hardliners ama-Republican beyakhanya ukuthi u-Speaker mhlawumbe uyabona i-evidence kayikho njalo lama-Republican ayabona ukuthi akula evidence ekhona kodwa ama-hardliners abe-conspiracy theory bafuna ukuphusha loba kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York ngapha kwele Melika.
Yo, sale nondo. Look, I've been around and I'm still here. I've been a dark and I still creep. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I say this. For 4 years when I lay low, get some bunny, get a chance to blow. I got the lamage and bite and catch down and jung on bobo. But look, but says I'm a king, but I'm telling you. What in the middle, but he's in the watch. What in the middle, but what's on my tongue? Shish, like him is solo. I don't know, I'm go for a person, go for a person, and you put up a cock. Who knows the limb, does it go for the political cock? A pork of a tongue, a swigging goes to the telling him best. Not a song, a tears on a jelly and best. My shuttle in pep, and look up a little as good as pep. But look, contending to the bonandaba. As well as he got the end up. Double a boy, the level is high, and when I lose, I'm a particular long bumper. Every time we speak, and he tells him a lesson, and after the hustle, the master, the passion, and brother, he's cousin, and cousin, that's wishing to rap, and he's got this in Saka, the bantu, and you're gonna lose it. From over my mama, move it. Hand about two, the belly about two, the egg. When I step in the boot, oh my god, you're from a cross. I'm not the kind that you want to cross. When I go, my come a predator, crown me a bury, and force to carry a cross. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless god, it's hard to forget.
Awakhiwe esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. UZulu isikhathi njengoba ngishilo asavume lokuthi siliphe nje zona lezo indaba ebezikhona. Hayi, igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu-7:30.